sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
abanengi bafa bangcwatshwa, abanye endaweni ezazakalayo nezinye ezingazakaliyo, kodwa bakwenza khonoko befuna ukuthi ilizwe leli likhule. Yikho esikubongayo, yikho esikuthakazelelayo, yikho esikucabangayo kulanga lona leli.
Iningi eHarare limanyene labanye ilizwe lonke jikelele ukunanza usuku lwamaqhawe azinikela impilo okuyalwela inkululeko yelizwe olwe Heroes Day.
Ngakulumende ngosungumama yesitu, make sure ukuthi bayahamba esikolo, bayadla, bayagqoka, but all transport ukuya bona ogogo emakhaya. Ngamafitshane ngithi uhulumende kangela ama-veterans, ama-widowers, lalabo abasekele kangela intandane zonke. Social welfare layo idithiwe up.
Kunanzwa usuku lwamaqhawe edolobheni leGwanda, abantwana babo bekhala ngokunganakekelwa nguhulumente. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders liqhubekela phambili lidlala kuhle. Selokhu lizibambe esidukwini umqeqeshi omutsha uMandla Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uzulu weHarare umanyene labanye ilizwe lonke jikelele ukunanza usuku lwamaqhawe azinikela impilo okuyalwela inkululeko yelizwe ole Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare, uMongameli Emmerson Mnangagwa uveze ukuba lanxa uhulumende wakhe ezimisele ukulondoloza amalungelo oluntu, akusisekelo sombuso, lokho akutsho ukuba abantu sebengazenzela abakufunayo besephula awabanye. UMavis Kamaha usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu obekulo mkhosi owenzelwe eNational Heroes Acre ubejatshuliswa ngomculo lwangokunye. UMnangagwa uthi okumqoka ukuba uZulu aqakathekise ilizwe lakhe, asebenze njengebumba, hatshi ukudonselana lohlakela, ngoba lokho kungasakhi isizwe.
We will with greater resolve
sizolondoloza amalungelo akusisekelo sombuso. Sinanzelele ukuthi lawo malungelo akusisekelo sombuso asesetshenziswa ngendlela
engayisiyo.
Umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela lendaba zabalwa imbi yenkululeko, uMnumzana Victor Matemadanda, uphathe udaba lwabe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lokuguqa utshengisela mhla ka-16 Ncwabakazi ethi ukuzikhohlisa. Kodwa isikhulumeli se-MDC uMnumzana Daniel Mulukele uthi abakwenzayo yikulandela umthetho, wona obavumela ukutshengisela njengokuthiwo isisekelo sombuso.
I-High Court a few months ago iyethulele i-judgment labo abantu abafuna ukutshengisela mba bafuna ukumatsha, they can notify the police, ukwenzela ukuthini amapholisa abe make sure ukuthi kule law and order. I-Court iyacaca ukuthi namapholisa akanalungelo lokumisa abantu abafuna ukudemonstrate.
Umlukele uthi kunje abalungiselelo okutshengisela kwamhla ka-16 Ncwabakazi esekusibanga esiphezulu njalo akubuyelwa muva.
Thina njenge-MDC siqhubela phambili ngamalungiselelo, sizamake sure ukuthi kuyabe kunama-marshals, kuyabe le ndlela zonke ezitsheneyo ukuthi imatch yethu iqhubekele ngokuthula kungela violence.
Umsekelo omkhokheli ehlangothini lwabasakhulayo uZANU-PF uLouis Matutu uthi babalindele kulokho kutshengisela bezomelana nabe-MDC.
Bayini abaza kuyitsho, siza kuma silinde umhla ka-16 njengoba eseseduze nje. Ngabenzi abakwenzayo, thina lathi sizokwenza okwethu ngendlela yethu ukulondoloza ilizwe.
Esekhuluma phezu kokuqakatheka kosuku lokunanza abalwa impi yenkululeko, uMathemadanda uthi lungo luqakathekileyo hathi kuye labezanu-PF kuphela, kodwa uZulu wonke eZimbabwe.
abanengi bafa bakwenza khonoko befuna ukuthi ilizwe leli likhulu ikwesi kubongayo ikwesi kuthakazelelayo.
Umkhokeli weqembu lendo sakusa Morning Star uCosmas Siziba ulandisa ngokuqakatheka kwaleli langa kuye njengosakhulayo.
Usuku lwanamhla lutsho ukhulu kimi njengomuntu osakhulayo. Sibona imbali lapho esivela khona nalapho kumele khona. So ke ngithi ukuqakatheka kakhulu ngoba sihlonipha amabutho ethu ayiwona silwela empini abayibona abasilwela lelizwe.
Umongameli Mnangagwa utshetshe leli thuba ukunikeza izicoco kunkokheli enhlanganisweni ezijiyeneyo kanye labaqhuba umsebenzi wokusiza uZulu ngesikhathi ehlelwe luduko lwezulu lwesikhukhula eChimalimani ekuqaleni kwawona lo mnyaka. Laba babalisa uMnumzana Bishop Parajuli we-United Nations kuleli kubongwa ihlandla lakhe alidlalayo ekubuthaniseni usizo ngesikhathi leZimbabwe lehlelwe ingozi yezulu elaletha umonakalo omkhulu lemva zabantu eChimalimani. Kubongwe njalo okhokhela iqula labamelika kwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika engomele ele-Democratic Republic of Congo kuleli u-ambasada Mwananga Mawapanga. Lo mnikazi wenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet uMnumzana Strive Masiwa laye utholiswe isicoco kubongwa umsebenzi owenziwa ngabohlangothi lwe-Higher Life Foundation enkampanini le. UZulu uqhubeke edibaziswa ngengoma zokholo lezomdabu ebezihlatshelwa ngendima ezehlukeneyo ebezivelela kumaqembu atshiyeneyo abalisa elendo sakusa Morning Star elembira zenarira kanye lele police band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Usuku lolu lunanzwe enkulumane Provincial Heroes Acre koBulawayo lapho inkulungwane zabantu ebezithe gwaqa kulemculo lokubeka amaluba emathuneni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngugcwele.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene eBulawayo Nkulumane Heroes Acre. UZulu ehlonipha abalwa impi yenkululeko abaphilayo lasebabhubhayo. Usiba lukhulu engumphathintambo wendaba zakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ochasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Lilanga elokuhlonipha amaqhawe eliqakatheke kakhulu eZimbabwe ngoba abaningi silemsebenzi sifundile ngenxa yabo bona abantu esithe sizobahlonipha namhla ngoba bakhulule ilizwe leli. Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu esibuthene ngabo namuhla bona balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu but abantu sebekhohliwe.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Chinga Dube ukhuluma ngokuqakatheka kwelanga le-Heroes Day.
Hayi, ilanga eliqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe bonke ukukhumbula amaqhawe alahlekelwa zimpilo zawo.
Ilunga ledale lephalamende uSenator Molly Ndlovu ukhuluma ngombuthano wanamhlanje.
Namhla sibuthene lapha ngenxa abafowethu laba balele lapha. Abafowethu laba abalele lapha bayingxenye yethu. Yibo abenza abantu bakholisa kangaka. Babona abantu bonke laba betshenile. It's through the sacrifice yalaba abantu abalele lapha.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi ilanga lalamuhla liqakathekile.
Ilanga lanamuhla mbona ngani liqakathekile ngoba sicelebrate amaqhawe akhulule izizwe leli alulelayo ukuthi abantu bakhululeke. Wakathesi ngibona ngani uhulumende uyakhuluma ukuthi uyazama kodwa akukakhanyi ukuthi kwenzakalani ngoba into zilokhu zikhoyela nsuku zonke.
Umlweli wenkululeko owalwa impi ekuviyo leZipra umnumzana Andrew Ndlovu uthi balwa ukulwa okuhle sebetshiyele abasakhulayo indima eseleyo.
Hayi, thina sikujabulelayo njengamahovedi ukuthi owethu umsebenzi sawuphetha, njalo asisoli lutho ngomsebenzi esawenzayo. Sibona ingane okwethu ukuthi sesitshiyelele igeneration ebuyayo ukuthi layo ithubekisele phambili.
Ilunga lebandla elibusayo umnumzana Elfas Mashaba uvumelane loNdlovu ethi ilanga lalamuhla lamaqhawe liqakathekile.
Ilanga lalamhla liqakathekile kuZulu wonke weZimbabwe ngoba lilanga elaletha inkululeko kithi.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre lamhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo, kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Ncube laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona, kunye lamapholisa abalweli benkululeko labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunanzwa usuku lwamaqhawe edolobheni leGwanda. Abantwana babo bakhala ngokunganakekelwa nguhulumende ukuthi amalunga aweZipra afuna abanye babo ababulawa ngesikhathi sombhoqazwe wegograwundi bengcwatshwe kutsha. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Imuli zamaqhawe alelwa inkululeko yelizwe leZimbabwe namhlanje bezithe gwaqa lapho kubekwa khona amaqhawe edolobheni leGwanda zikhumbula obaba labomama abazinikela impilo yabo ukukhulula ilizwe. Izihlobo zamaqhawe ziveze ukujabulela leli langa ngaloba zilokukhonona ngendlela uhulumende abaphatha ngayo. Umnumzana Damoka Mangena, umntwana weqhawe umnumzana Nefat Mangena, uthi lamhlanje bebenanza imisebenzi kayise esithi kungayisuye labanye bakhe ngaba ukola ukukhululeka elizweni.
Uhulumende laye akhangele ukuthi abantwana bama-veterans bangabi yintandane kuze kukhanye. Ngakuhulumende ngusungumama, you have to make sure ukuthi bayahamba esikolo, bayadla, bayagqoka, bathole transport ukuya bona ogogo emakhaya. Ngakuvuma. So ngamafikshari ngithi uhulumende kangela ama-veterans, ama-widowers, lalabo abasele bekangela intandane zonke. Social welfare layo ibeef you up ngama-resources.
Umnumzana Austin Vodloza Spanda ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekubutho leZipra, uthi laloba benanza leli langa ulokukhathazeka ngabanye bakhe abalokhu bengakabekwa ngokufaneleyo.
Leli langa elamaqhawe namhlanje akuhloni ilanga okumele lithathwe nje lula, lilanga eliqondileyo, lilanga elihle, kodwa liliphutha leli langa ngoba amanye amaqhawe sesithethilizwe alandelwa izani, abulawelwa egangeni, afihlwa egangeni. Pho nxa sesicelebrator ukuthi amaqhawe asebenza into enhle ngokukhululwa ilizwe, laba abafihliwe ezimbalwini bazacelebrator nini?
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Bedinko Ncube uthi uhulumente uzimisele ukuthuthukisa impilo yabalwa impi yenkululeko. Emazwini akhe umongameli Mnangagwa ubonge uZulu ngokubekezela kwakhe ngalesi sikhathi ebhekane lobunzima bokuqonga kwentengo, esithi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisa umnotho welizwe. Iningi lezakhamizi zaleli dolobho kazizange zizihluphe ngokuyananza lolu suku, njalo umkhokheli wabalwa impi yenkululeko ezansi emaNdebeleni umnumzana Sekthini Ncube uthi kuyadinga ukuthi uZulu afundiswe ngokuqakatheka kwamalanga afana lala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intengo yamafutha ezimota isiyengezelelwe njalo okwesine lomnyaka. ilitha elilodwa lamafutha la selithengiswa nge-$9.09 kusukela ku-$9.01. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ukuthi intengo yamafutha izahlala ikhuphuka ngoba iphansi kakhulu nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi intengo yenye impahla ezitolo layo izaqonga. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Bednico Bebe njalo ophatheke kwezombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso sinto kodwa ke ngakutsho ukuthi into zonke eZimbabwe seziphelile. Kubangwa ke ukuthi ke wona amafutha phela yiwo athwala zonke izinto lapho ezithengiselwa khona. So ke ngaleso sizathu ukukhwela kwamafutha kutsho ukuthi yonke into ke siphelile. Sibona nje emavikini adlulileyo ke bakhweze kanye baze bakhweze ngama-toll gate. Sibona ke uhulumende kathesi ungakhangela ifuel yona ngayo. Xa beyithenga lapha abayithenga khona izinto elizweni pipeline babhatala imali yangaphakathi kwamalizwe i-US dollar kodwa ngobe sebezethenga-ke bezeyithengisa ngamabhondi. Kodwa-ke khonokho sokubangela ukuthi abanye bakhona abantu asebekwenza-ke sebesenza lokhona kokuthi-ke ifuel ingabuya uphiwe mhlawumbe 20,000 liters kuzathengiswa 5,000 liters kuphela 15,000 uyithole-ke sisiya emkambo yemnyama ngoba babe besenza-ke ukuthi bathole yonaleyo i-foreign currency ukuthi aphinde ayalilise futhi ukuthi athenge i-fuel azeyithengisa.
Wona umkambo omnyama ithengwa ngemalini, iyabe isikhwezwe imali na?
Ye, umkambo omnyama uzathi ukuthi bakhona abanye abantu esingaziyo nalama-license okuyithengisa emagazini. Bona kulamagaraji phosa amane engikwaziyo athengisa i-fuel nge-foreign currency. Bayithengisa-ke kathesi ibona ibisiyi-135 ilitha elilodwa. Kube sekuthi umkambo omnyama-mnyama sathengisele futhi abanye bathengisa $1.50 abanye bathengisa-ke $2.
Kodwa wona atholakala lula yini amafutha ezimota lawa singasakhangeli emkambo wensitha kodwa sikhangela lapho amele atholakala khona? Atholakala sonke isikhathi na?
Khona-ke ubona izindwendwe zezimota sokuthi igalazi lelo lalelawa amanye abe engalawo amagalazi yamafutha ngezinye indlela nxa amanye amagalazi anti amafutha kutsho ukuthi-ke kuzima kokuthola amafutha.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe lokuthi litshoni embalini yeZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izakhamizi zeKashmir okuyindawo ebuswa ngele-India bezigcwele endaweni zokukhonzela ukholo lwabesimuslim benanza ilanga ele-Eid al-Adha okumele libe nemicimbi ehlukeneyo kodwa belingelanjabulo ngoba ele-India lafaka imigoqo kanye lokwethula umthetho owalela abantu kuhamba-hamba ngemva kwehola lesithupha. Uzulu wakwele Hong Kong uselamaviki etshengisela gcwale enkundleni yesilindweni sendizamtshina okubangele ukuvinjwa kokuhamba kwendizamtshina zonke kusukela lokuhlala esilindweni lesi namhlanje. Akuladlakela oluselubikiwe kulokho kutshengisela kodwa abantu babika lokho begcwele phakathi osokuphambanise izihambi ezisebenzisa indizamtshina esilindweni lesi. Uhulumende weBotswana usesemaphethelweni enkulumo zokunikeza abokuza abahlala kulelo lizwe amaphilisi awokulwisana lokusabalala kwegcikwane lengculaza awama-ARVs kunakanelwa ukuba kulenani elingaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 abavela kwamanye amazwe abaphila legcikwane lengculaza kulelo lizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Pele Botswana elinye lamazwe alenani eliphezulu labantu abaphila legciwani lengculaza umhlaba wonke jikelele linge lesithathu ngemva kweEswatini kanye leLesotho kodwa iBotswana iphambili ekunikezeni izizalwane zalo amaphilizi ayanqabela ukumemetheka kwegciwani inikeza bonke abagula umkhuhlane lo ama ARV kungelambadalo noma nje izizalwane zeBotswana zithola amaphilisi la akulula kwabokuza okumele bawathenge ngentengo ephezulu kakhulu ingcwethi kwezempila kahle zithi lokhu kwenza kukahulumende weBotswana kuyisela emuva imizamo yonke yokulwisana legciwane ngokunjalo uhulumende weBotswana ebambisana lenhlanganiso yesikhwama sakwelemelika esiphathisa enhlelweni zempila kahle eye President's Emergency Plan for AIDS Relief iPEPFAR uphakathi kwemizamo yokuqala kunikeza abokuza ama ARV kungela dalo isikhulumi senhlanganiso kahulumende ebona ukulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza umnumzana Richard Mathale uthi sekusele nje ukuthi idale labaphathi intambo kahulumende ele cabinet liphumele sinqumo phezulu kwalolu daba.
Cabinet has since
the cabinet isinike amacebo ngaphansi kukamphathi intambo wezempila kahle uDokotela Matihele kukhona okuncane okumele kulungiswe ngaphambi kokuba udaba lolu lubuyiselwe ku cabinet ukuze babe yibo abalelizwi lokucina phezu kodaba lolu.
Determination of the matter.
Umqondisi wePEPFAR kweleBotswana umnumzana Dan Kronslaker uthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bathole amaphilisi ama-ARVs ngoba kungenjalo bazaqhubeka bethelela abanye igciwane.
We are the only country in
silo lodwa ilizwe emhlubulweni wangezansi kweAfrika esinganikezi ama-ARVs kwabokuza. Kunakanelwa ukuthi kulabafika inkulungwane ezingamashumi amathathu abokuza abalegciwane lengculaza iningi labo kungabaphila ngokuthengisa imizimba. Ngakho baqhubeka phambili bethelela abanye. Uhulumende angadlulisa isinqumo lesi kuzaphathisa ukuyehlisa inani labantu abathola umkhuhlane lo.
Inhlanganiso yePEPFAR ithi izaphathisa uhulumende weBotswana ngemali ngoba ukungezelela inani labantu abathola ama-ARVs kuzakudla esikhwameni sikahulumende. AbeZimbabwe kweleBotswana balamukele inyathela lokuzama ukunikeza abokuza ama-ARVs. Umnumzana Rodwell Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eHabroni kweleBotswana uthi kuqakathekile thekile ukuthi abantu bonke baphiwe ama ARVs mahala uma impi yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculaza inganqotshwa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi iBotswana linikeze ama ARVs kuma foreigners ngoba ama foreigners aphila namatswana khonapha nxa bencitshe olunye uhlangothi umkhuhlane uza continue umemetheka.
Umoyo uqhubeke esithi inani eliphezulu labaphila ngokuthengisa umzimba kweBotswana ngabeZimbabwe ngakho ungaphathisa kakhulu uma sebengathola ama ARVs.
Inxa yesimo esibi ekhaya sibona odadewethu sebethise bezithengisa imizimba emadolobheni afana leFrancistown laseHaveron. Kungaba yinto enhle kakhulu bona laba abalegciwane bethele usizo senqabele kulahlekelwa imiphefumulo eminingi.
Umnumzana Mthabisi Dube yena uthi abokuza kanye lezalwane zeBotswana sebelezimuli ngakho bekungayenzi umqondo omuhle ukuthi omunye wababili abathandanayo athole ama-ARVs uma egula kukanti omunye wakhe engawatholi.
Sibona ama cross relationships amaningi lapha phakathi kwama foreigners kanye lama locals ngakho kufanele ukuthi uma ababili begula bonke kumele bathole usizo lwama ARV athi ukubandlulula.
Uma kungaphumelela iBotswana ikhangelele ukuqala kunikeza abokuza ama ARVs lomnyaka ungakapheli. EBotswana umuntu omdala oyedwa kwabane phakathi kwabaleminyaka yaphakathi kwangamachumi amahlanu lamachumi amane lasishiyagalolunye uphila legciwani lengculaza. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron weleBotswana.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo namhlanje iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders liqhubekela phambili lidlala kuhle selokhu Ezibambe esidukwini umqeqetshi omutsha uMandla Mpofu. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yethoba nomunye lile mihlomelo ngamashumi amabili lantathu ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lesikhombisa ngemva kokunqoba elikwenzele Black Rhinos nomgqibelo. Ngokwakuqala kumidlalo yalonyaka kuba iqembu le-Islanders linqobe imidlalo ilandelana kwisigaba se-Premier Soccer League, njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebezifakele amehlo ngokunqoba kwabo lokhu.
If you start winning as a coach, there's a lot of pressure, pressure of winning the next game.
Nxa ungaqala ukunqoba ungumqeqeshi uyabe uzokhele amalahle ekhanda ngoba abalandeli libabe sebekhangele ukuba unqobe njalo emdlalweni olandelayo. Osekumele sikwenze ukuba sinqobe sidlala ibhola elinathisa amanzi ngoba uzathola ukuba abalandeli abangabonanga umdlalo wethu babe bethabile nxa besizwa ukuba sinqobile, ikanti obone umdlalo uyabe khonona esithika sidlala ngakuhle. Gimi kodwa okusemqoka okwakhathesi ikuthola imiklomelo emithathu.
Phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-FC Platinum yilo elilokhu likhokhela loba nje lona beliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika kulimpela viki, lapho elibengutshikilobhanqa 0-0 leqembu le-Nyasa Big Bullets elase-Malawi emdlalweni we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili ngemva kokuba lidlale imidlalo elitshumi lesikhombisa, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Cape United lona elinqobe ele-Manyika Diamonds nge-1 kanyanga ngensonto, njalo lile miklomelo ngamashumi amathathu lowodwa njalo eselidlale imidlalo elitshumi lathoba nembili. Iqembu le-Chicken Inn bengene kwimidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesibili, njalo bekukhangelelwe ukuba mhlawumbe lingahle lindize liyehlala phezulu kodwa linqotshwe nge-2-1 ngele-ZPC Paripa layala lilokhu lile miklomelo ngamashumi amathathu. Emsileni wengalane kule qembu lebulawayo Chiefs lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lelechapungu, njalo lile miklomelo elitshumi lantathu. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leyada lona elile miklomelo elitshumi lanhlanu, njalo elibe ngutshikilobhanqa 0-0 lelewange, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Tel 1 elile miklomelo elitshumi lesithupha, zikanti endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu le-Mshwana Stars elile miklomelo elitshumi lesikhombisa, njalo linqotshwe nge-2-0 le-Dynamos ngensonto. Elinye njalo iqembu mina ilizwe leZimbabwe emidlalweni yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ele-Triangle libhaxabule iqembu le-Rukin 5 kanya kuhlandla lakuqala elomdlalo womncintiswano we-CAF Confederation Cup ngensonto. Imidlalo yehlandla lesibili izadlalwa ngemva kwamaviki amabili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umculo kaMampintsha esithi angisona ke esiletha ekuqineni kohlelo lwethu lanamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanzwa usuku lwamaqhawe azinikela impilo ukuyalwela impi yenkululeko. On the Heroes Day kwezemidlalo iqembu le-Highlanders liqhubeka lidlala kuye. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.